soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 4 kumfumfu 2021 igama ngontungamili nkomo nanzi ezihamba phambili
kukhanya abantu basuke bananzelela kakhulu lo mkhankaso wenziwe ngabantu behealth ekuchasiseni ebantwini ukuthi lo mkhuhlane bangawuvikela njani
kubhubhe abantu ababili ne-COVID-19 eZimbabwe izolo
uzivusiso mhabahaba mkhwanazi lomunye okuthiwa nguPrince Chuma naye olilunga lebandla lomunye owama residents abasalela eCounty Park
kubotshwe amalunga emthwakazi Republic Party kobulawayo
sifuna ukuchasisa okokugcina namhlanje ukuthi MDC ayicabani lamanye ama opposition political parties
Ivandla leMDC Alliance lithi alilwi lamanye amabandla aphikisayo kodwa lilwa leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili ne-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamachumi amathathu lanhlanu 35 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe iCOVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isithupha 4,627. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amathathu 131,129. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela iCOVID-19 izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,738. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,970. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebephezu kwezigidi ezintathu 3,111,885. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebesedlula isigidi ezimbili 2,312,337. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube sambuza ukuthi unjani umumo kulumango
okwakhathesi kusathulisile kuyazwakala lapha lalaphana kwezinye izindawo but edolobheni laseGwanda okwakhathesi hayi asikabi lesahlakalo esecorona esesibonakele kukhanya abantu basuke bananzelela kakhulu lo mkhankaso wenziwe ngabantu behealth ekuchasiseni ebantwini ukuthi lo mkhuhlane bangawuvikela njani kukhanya kuncedisile sibili kakhulu namapholisa ancedile sibili ngoba ayicine esezama ukuthi ngempela abantu balandela umthetho wokuvikela icorona ukuthi ingaba affect i-social distancing lokugqoka amamaski lokungabuthani kukhanya hayi kuncedakele sibili okwakhathesi kuthulisile kungaba kuhle sibili ukuthi amajawunda nxa engakulandela lokhu hayi singaphepha kulesi sifo lesi
Kwezinye indawo sizwa kuthiwa umkhuhlane lo usumemetheka ezikolo khona ngapho eGwanda kunjani?
Hayi awukabi lakho umbiko oveza ukuthi umkhuhlane lo susukuwahlasela esikunanzeleleyo iMinistry of Education ihle yakufaka sobala ukuthi abantwana babe balutshwane emaklasini okwamavika okuqala okwavulwa ngayo izikolo abantwana bahle bayenziwa ingxenye 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 yokuqala ibingena ngomvulo ingxenye yesibili izingena ngolesibili kodwa ngokuya kwesikhathi kwevikela le njalo ephelileyo iMinistry of Education icine engezelela inamba yama teacher osokuthi bonke abantwana sebekwanisa ukufunda normal ngendlela eqondileyo loba nje abanye bengena ekuseni abanye bengena emini loba nje ama hours sikuya aba malutshwane ngasakwani 8 hours sifika nganeno kodwa sokusiba ngcono ngoba abantwana sebehamba esikolo nsuku zonke esikuthembayo ukuthi ngekhaya abazali bazancedisa ababalisi ekwenzela abantwana bayenelise ku practice i-social distancing liyana yokuhlala begqoka ama mask kodwa bayakhuthaza njalo futhi ezikolo ukuthi bakwenze lokho enthemba ukuthi hayi kungasiza abantwana bake bathole imfundo ngendlela eqondileyo
iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane ungathi bayazilandela ngendlela yini abantu kumbe sebekhohliwe njengoba usithi unganeno kulezi nsuku
ngendlela ukukhanya ngayo ukudeda kwawo kuveza ukulandela ngendlela abantu abe health abachasisa ngayo kusuke kwanceda abantu kukanti futhi lamapholisa hayi laba abayehlisa ama mask bagqoke ngaphansi kwezilevu hayi babathatha sibili bahambe labo befinda ama 2000 okuyikho sekwenza abantu abaningi bayenelise ukuthi bawulandele ngendlela eyiyo and okunye okukhulu engunanzelelayo iCovid 19 isuke yathatha abantu ababesaziwa egwanda kakhulu abantu bebebazi kakhulu ngezinyanga lezi ezidlulileyo khonokhana kusuke kwahlanyela uvalo ebantwini abaningi bakwenza bananzelela ukuthi lo mkhuhlane ngempela ukhona njalo uyabulala khona lokhana kodwa kube yisifundo esibe sibi sisihle kulabo abaseliyo kodwa kulabo abathethwe kube into embi kakhulu kodwa kulabo abaseliyo kube yisifundo kibo abafunde ngendlela ezisa ubuhlungu ngoba abanye abantu bebesuke batshona kodwa basuke besazi basuke bananzelele ukuthi ngempela lo mkhuhlane uyathatha asomkhuhlane okuxekela kodwa esekunanzelelayo kathesi labantu ukuthi bahambe ezindaweni okubuthanwa khona singazani ukudedile sokunganeno komfula akusafani nakuqala abebekwenza babebuthana khona abantu uthole nje engazani ngo-1980 esivela thathi ilizwe abantu ngendlela ababebuthana ngayo kodwa okunye okusuka ngazani kuya didanisa ingqondo kukhanya kulabanye nje ababhodayo emakhaya behlangana abantu sezazama ukuthi sikuzwisisise kakahle ukuthi ngabanjani laba abantu okhanya bephonga ubuthana buthana sithemba ukuthi amapholisa aza kulandelela bawunanzelela ukuthi ibaphi laba abantu ababuthanayo ngoba sizwa kuthiwa ababuthana asikakuboni kodwa sizwa ukuthi bakhona abanye abayabiza imihlangano babuthane bebabaningi enthemba ukuthi kuzalandelwa kulungise lwakho futhi
Umnumzana Morvin Dube ngwenhlanganiso yeGwanda Residents Association. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi kulamalunga alo abotshiweyo kobulawayo izolo kulandela umhlangano wezakhamizi obuhlaziya udaba lwenkampani evela eHarare ebikwa iphiwe umsebenzi wokwakha ikliniki elokitshini leCountry Park. Leli bandla lisola ukansila walindawo umnumzana Kidwele Mujuru yena olilunga lezanu PF lisithi nguye obuyela amapolisa abophe abantu laba sicoxele umkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo
bekulomhlangano obubizwe ngukansila weCountry Park uKidwele Mujuru mayelana lekampani leyi eqhathe yabantu ivela eHarare okuthiwa yi-Manifest Company ukuzokwakha ikliniki eCountry Park. Actually ikampani leyi iyo ephiwe ithenda yokuthi yakheke leyi ikliniki kwasoku senza ukuthi amalunga ethu la resident association yemthwakazi basebe raise iflag, red flag yokuthi kuzothathwa njani company evele eHarare khona kobulawayo kulama construction companies labantu abangasebenziyo okubangela ukuthi uKidwell Njuru abize umhlangano namhlanje eCouty Park meeting ngo-1 abahlali beCouty Park ba attenda lo mhlangano including lamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party umhlangano ke waphela kuhle uKidwell layivuma ukuthi hayi kube impambaniso ukuthi kunikwe ikampani yaseHarare ithenda abantu basebechithekana kuthe ngemva kokuchithekana kwabantu wahamba uKidwell Mjuru wayabuya ke kuthiwa esehamba ngemota eyihonda ngicabanga ukuthi yombala oluhlaza phakathi kwayo limota kukhanya besethwele amapholisa labanye akade bengikho ku-uniform waqalisa ke ukukhombela amajaha uzibusiso mhabahaba mkhwanazi lo munye okuthiwa nguPrince Chuma laye olilunga lebandla lo munye owama-residents abasalela eCouty Park baqalisa ukubagijimisa khonapho wasokuqhamuka lamaphoyisa agqoke ama-uniform aqalisa ke ukubabopha okubangele ukuthi bachaye uPrince Chuma kakhulu amaphoyisa lawa labanye akade bezibiza ngokuthi bangama-veterans e-ZANU-PF
Lifuna luphathwe njani udaba lokwakhiwa kwaliklinikhi?
Kuyinto enhle ukuthi isigaba seCouty Park sithole iklinikhi. Kodwa kuyinto embi ukuthi abazoyakha ikliniki leyi babuye bevela eHarare beyikampani yaseHarare. Khona kulamakampani akobulawayo abantu bakobulawayo abalama construction companies properly registered ukuthi ngabe yibo babuya bephiwe ithenda lowo babuye beqhatshe futhi abantwana baseCouty Park. Ngoba esikuchoyi ukuthi the same company must plow back to the same community by employing the dwellers of that community. Ngalesi isigameko ngisithi ukuthi abantu okumele baqhatshwe ngabantu abayinzalo eCouty Park abafana abathona behlezi bengela msebenzi. YiZANU PF government yathi campaigna ngo-2018 yathi izocreate 2 million jobs. Kwenzakala njani ukuthi imisebenzi yakobulawayo abahlali bakobulawayo bengasayiphiwa kodwa iphiwe abantu baseHarare?
Umnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party uKansela Kidwell Mjuru yena okulandule ukuthi nguye wabangele ukubotshwa kwamalunga aleli bandla. Umsakazo lo wehlulekile ukukhuluma lamapholisa kobulawayo ngalolu daba. Kodwa uMjuru ukufakazile laye ukuthi ngempela abotshiwe amalunga emthwakazi. Ivandla leMDC Alliance lithi alilwi lamanye amabandla aphikisayo kodwa lilwa lebandla elibusayo eleZANU PF. Leli bandla lethule amazwi la kulandela ukukhulumisana kubi phakathi kwalo lelemthwakazi Republic Party. Nangomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sifuna ukuchasisa okokugcina namhlanje ukuthi MDC ayixabani lamanye ama opposition political parties. Ngenxa yokuthi sikholwa ku freedom of association, freedom of expression, freedom of conscience, lamanye ama freedom aku constitution ye Zimbabwe, lama international conventions and documents. Ngalokho sifuna ukufaka dandalaza ukuthi asingalisodwa siyekele umziki uhamba ngenxa yokuthi sonke ama opposition sithwele nzima iZANU yasihlukuluza, iZANU yasibulalela abantu. Kodwa ke mahlabe Zulu asisoze sithule siqakezele abantu abasichaphazayo abathi thina iMDC Alliance sifanana leZANU PF. loko inhlamba ngoba EMDC Alliance ayilagazi ezandleni njalo ayizange ibulale isizwe sikamthwakazi lesikamambo almost 20,000 civilians ezabulawa yigugurawundi. Ngibona ngani singahloniphana, sikhankase, singathethisani, sifaka ama objectives ethu lokuthi simeleni hayi kuvunyelwe. Siyaxolisa uma sikhuluma okunye okungayisikho, kodwa injongo yethu sifuna ukubindana lezanu sibambene njengama opposition, hayi ukuthi enye opposition sidonselale sokhanya ngani sesibindana sodwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leNews Day libika ukuba ibandla leMDCT liphezu komkhankaso wokuthi ukhetho luka-2023 lungenziwa nxa kungakaguqulwa indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo elizweni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwe-Environmental Management Agency solumangalele umasipala wakoBulawayo phezu kokwehluleka kwakhe ukulahla kuhle ingcekeza eNkozi Mine. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amakolitshi ukuthi aphume lenhlelo zentuthuko ezigoqela ezokulungisa impahla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani balandeli beStudio 7. Ye, hayi ngiyabazi abantu bezanu bayakhala madoda ngamasanshini. Bayakhala mpela kubuhlungu kibo. Kodwa ke bona ngo-1981 bathatha amafemba aseHarare ukuthi abantu basemathebhelelendi bengakhona ukuphefumula. Abantu basemathebhelelendi abasebenzi, uma bephuma ngaphandle kwelizwe besiyadinga imisebenzi bayaqhatshazwa. Abantu basempumalanga emaBoda Gate bababhadalisa imali abanganazo. Kuyindlela abayiplanayo ukuthi abantu basemathebhelelendi bengakhona ukuphila impilo engcono efana neyabo. Imangali bekhala ngamasanctions bengaziboni bona ukuthi bafakele amaNdebele amasanctions emathebhelelendi. Kuyafanana lokhu. Uma belifuna ukuthi kulungiswe, kabalungise nabo abamaBhuda abawenze emaNdebeleni. Ngibona ngathi kuyafanana lokhu. Ungaboni omunye umuntu ukuthi muvi, wena ungaziboni ububi bakho. Abalungise nabo, kufanani.
Ivuka njani balaleli beStudio 7, abasakazi bakaStudio 7. Ngisithi sibangalizwe ngena uncintise ekhetheni. Ngena bengakubambezeli, siyakuvotela sibangalizwe. Ubukhosi ngobangakini sibangalizwe. Sinje size sijabula kakhulu ukuthi sibangalizwe uyangena encintise ekhetheni. Siyakuvotela sibangalizwe. Buya ngapha eCholocho. Siyakudinga sibangalizwe, siyakuvotela. Ngena ubuqhawe ngobakini, inkosi ngeyakini, ubuqhawe ngobakho. Ngena sibangalizwe, sizwe sijabula thina ukuthi hayi ayizaphi nxa silosibangalizwe sayivotela. Sathiyana nedoti ye-MDC leyo esebethethe bayikhathesi bafaka Myonzora. Mna nditshela iqiniso, uChamisa Myonzora zanu into wani lokhu.
Salibonani zizalwane zeZimbabwe. Mina nginje ngibuhlungu ngephathi kaMqondisi Vuma Varanda de waMruzi Mkuru Moyo. Abalandeli bakhe bahlala lokhu behlambaza ubaba uMafa. Kumbe kabakwazi ukuthi uMafa usekela iMDC hashi izanu. Izanu ngiye yabusa iZimbabwe kusukela ngo-1980 kufikela namuhla. Kodwa bona abazitholi buthongo ngokufuna ukuhlambaza iMDC Alliance. Ukuthi ulaka lwabo ngolwane, hayi kwaziwa yibo. Kodwa ngifuna ukubatshela ukuthi ubaba uNkomo kazana abandlulule mhlobo beelabo uAmbrose Mutimile, uBasta Magwiza, Josiah Chinamane, Joseph Musikavanga, bonke laba ngamashona kodwa nizanga usuku olodwa uqhoma ibahlambaza nje kukuhlambaza ukwenza ubaba uMafa ngoba usekela iphathi ekhokhelwa ngumnumzane uChamisa besithi ngeyamashona iZimbabwe kayisilolizwe labandlululo ukwenza khona khonokhu kuyasitshengisa nobuntu benu ukuthi noma kuyikuthi iyaphiwa ichance yokuthi libuse ilizwe liyabe lulalo kubandlululo iZimbabwe kayisoze yakunywa ngaphakathi lokho yikuthi sihlale lokhu siyewuchidzana ngiyabonga.
Abalaleli besitudio seven ngifela iqiniso lo okhulumayo ekilobane esigodini sasejabhiwa eGhana. Ayebo, sayizwa indaba esuka ngu-Emerson lo Mnangagwa ukuthi umnotho waseZimbabwe uyakhula. Angazi noma umnotho waseZimbabwe uma ukhula ukhula egumeni lakhe emzini wakhe, ngoba nje umnotho waseZimbabwe asikuboni ukukhula thina. Ukhula kanjani umnotho usebenzisa imali yakwamanye amazwe? Uyokhula kanjani umnotho? Abantu baseZimbabwe is about 98% ayisebenzi. Eveni abantu bonke abaseZimbabwe basesigangeni, abantu bonke abaseZimbabwe basemazweni angaphandle, etshela abantu ukuthi umnotho uyakhula. Nalana ukuze ehlise kuye ku-level 2, iwuthi wehlisele nje ukuthi i-trade fair iyathi idlula le ndaba ye-trade fair, uyazisela futhi ku-level 4, aqala faka ama-sanctions, aqala enzini enzini, azisakshine yena. Kodwa engathi umnotho weZimbabwe uyakhula. Umnotho weZimbabwe ukhula kuphi? Evale imoto zabantu ukuthi zilayishe abantu, wavula uzobukho yedwa. Abantu bayaminyana lapho kuzobukho, kodwa ukuthi umnotho weZimbabwe uyakhula. Bangaki abantu abalahlekelwe umsebenzi lapho emotweni lapho ematekisini? Kunowindi, kunodriver, kune-owner, bonke labo abantu banabantwana. Umntaka wendu usaphotwa ngani? Umntaka driver usaphotwa ngani? Umntwana leyo owner leyo usaphotwa ngani? Kuzoba nomuntu okumele agibele leyo moto aye emsebenzini, engasayi emsebenzini, oro ayethengisa, engasayi kuyathengisa, ukuyazisebenza. Bangaki abantu uMnangagwa lapho obabulele?
Sanibonani basakazi be-Studio 7, siyambingelela olubingelelayo uSiselani Komadlambuzi ngokuhlala seJohannesburg. Mbe ngilalela inkulumo kaMnangagwa uma ethi ivision yakhe ibhive ukuthi 2030 indlala ebeseyiqedile ezweni laseZimbabwe. Ntema ngilalela inkulumo lena yangizwisa usizi ukuthi njengokuba abantu baseZimbabwe besihlupheke almost 40 years under umbuso kaMgabe, ngi-strategy sokubusa ngesandla sensimbi ukuxosha ama-investors ezweni, waxosha ama-companies amaningi, waphela imisebenzi, wasekuthi la ama-companies akhona abangabo bona i-government, bona laba basembusweni. Manje uma ngilalela lona othi yena 2030 indlala yabe seyiqedile, ngabona ukuthi uqinisile ukuthi indlala izobe iqedile. And ukuphela kwendlala ukuthi kube kungasekho bantu abazobulawa yindlala. Manje uma ngibheka labantu abakhona ezweni laseZimbabwe since uMgabe ebusa ngesandla sensimbi kuze kuzofika lapha yena uMnangagwa take over, waqinisa worse phezu kwalo kade kungokukaMgabe, abantu baqhubeka besifa ngendlala worse. Kuyabonisa ukuthi 2030 abantu bayabe sebefile. So indlala yabe ingasekho ngokubana abantu ababulawa indlala bengasekho, babe sebefe bonke. Yiso i-strategy sakhe, i-vision yakhe uMnangagwa azama ukuyiveza ebantwini mayithi khona 2030 indlala yabe iqedile. Kuyabe iqedile usho kahle ngokubana abantu ababulawa indlala babe sebefe bonke baphela.
abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi uphenyo olwenziwe inhlanganiso yentatheli e-International Consortium of Investigative Journalists phansi kwesihloko esithi Pandora Papers luveza ukuthi kulabakhokheli bamazwe kanye labake baba ngabakhokheli abangamashumi amathathu lanhlanu abafihle inoto yabo emazweni afana leSwitzerland. Abakhokheli laba bagoqela umongameli wele Kenya, umnumzana Uhuru Kenyatta, uVladimir Putin wele Russia labanye. Umsakazo munye ubika njalo ukuthi abasekeli bakamongameli wele Tunisia batshengisele esitaladeni izolo beveza usekelo lwabo phezu kokuchithwa kwedale lephalamende okwenziwe ngumongameli. Singene kudaba lweMelika. Isithombe sika George Floyd esibazwe ngensimbi esizanda kufakwa egcikeni leUnion Square edolobheni leNew York sithelwe ipenda eluhlaza ngumuntu ongaziwayo osadingwa ngamapholisa izolo. Ngokwesibili ukuthi isithombe lesi siphathwe kubi ngalindlela. UFloyd ngowesilisa onsundu obulawe lipholisa elimhlophe nyakenye ngokumnyathezela entanyeni ngedolo waze waphela umoya. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Isithombe sika George Floyd sikhathaze abaningi esithi khona thina in America the blue family. I-blue family ngabantu abangamapholisa, firefighters, labanye ama-volunteers for ama-auxiliary police officers lapha. So ungoba okwayenza i-case ka George Floyd is a sign that regarding anta isikamula intambo from slavery. Ngoba siyakwazi ukuthi I prison industrial system amapolisa le American judicial system vele amapolisa are their frontline workers. Ukuthi yiwa abaletha abantu to go into the prison system and then perpetuate izinto ezingathiwa singakhuluma nge the 13th amendment eyayinika ama slaves freedoms. But singabona ukuthi abantu abamnyama lapha in America lokhe belwisa ukuthi bebe lezinto ze freedom of world, freedom of choice, freedom of anything. So ngibona isithombe lesi sirepresenta ukuthi this is the beginning of a new age and removing the old chains of slavery.
Abenze lokhu ubona ngani ngabantu abanjani?
Abantu ababhadlaze or abadestroye or ukufaka ipenda on George Floyd's tombi ngabantu who are still living in the past. Lapha sidila nge-racism between abantu abamnyama labantu abamhlophe and all the other races. So siyabona ukuthi i-ism is continuing around the world in different stages. Ukuphonguzondana singakwazi ukuthi why we hate each other. So ngiyabona ukuthi abantu abayenze khonokho they are still to be educated ngendaba zokuthi sibanye.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. kuboche amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party kwabulawayo. Ibandla leMDC Alliance lithi alilwi lamanye amabandla aphikisayo kodwa lilwa leZANU-PF. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.